Awutsoze kutshintshe into eziningi kakhulu ngaphandle kokubana kuyenza kube lula nje ukuthi abantu bathwale imali njalo ibe iziquma zangkhona zibe zilutshwane. Ngakhangela abesokusenzakala ukuthi ngendlela inflation esihambe ngayo sokusenzakala ukuthi umuntu ngisofuza athwale ipaperback uzathwala imali eningi, kodwa kubeka ama-$10 lokhu kuzelulazisa ukuthwalwa kwemali njalo kuzoncedisa nje ukuthi abantu besebenzise imali. Kodwa nje sithi ngokuya uhulumende waphuza kuletha lawa sithi ngama-denomination notes njalo besikhangelela ukuthi ingapheleli ku-$20 ngendlela inflation esesitshaye ngayo elizwe leZimbabwe. Kwathiwa la ulethile ama-100 lama-50 kumbe le-200 kumbe 500 ngokwayo ebambeneyo. Ngoba inflation yethu sisethusa njalo ama-$20 lawa kuyinto yokuthi uhulumende uyareacta, akakho proactive. Lapho wasitshela khona ukubana uzaletha imali le, kwathiwa wayiletha ngalesi sikhathi kwakuyasithi kulokungcono, kodwa ngalesi sikhathi sekuzama nje ukuthi kuvale isikhala esingasavalekiyo ngoba inflation sihambile. Kodwa badaleni abathengayo labathengisayo kuzabanceda nje, kodwa ukuthi kungatshintsha umumo hayi akula nto engikhangelela ukuthi ingabe izatshintshwa ikuya kwama-$10 lama-$20.
Ngitsho lokusilela kwemali awuboni kuphela elizweni.
Akula kuphela okudubo lokusilela kwemali, ngoba ukusilela kwemali sithi kusebenza kwe-economy. Khombisa ukubana kule zinto ezingahambi ngendlela, khombisa ukuthi kule nto ezibhendileyo, njalo kule pin khombisa ukuthi kule nto kufuze ziqondiswe. Ukuletha le mali entsha yamaphepha asikho ukuqondisa, kulokuncedisa nje, kodwa asikho okungaqeda udubo lwemali. Ungananzelela ukuthi imali le entsha eZimbabwe itshaya i-inflation kakhulu. Ungavuka ukhangela amarethi amalanga adlulileyo lawa ayeqila phapha, okuyikho okunye ukwenza ukuthi imali ingani yasilela. Sakubona kubana kunzima ikakhulu le-economy yethu sithi i-highly informalized ukubana idile lento zama-current shortages, ngoba imali yonke eningi iyabe i-outside the banking sector. So ipolicy from a banking sector ayitholi response loba indlela eyabikhangelelweyo ukuthi ibe yiyo, ngoba imali eningi lalapho esetshenziswa khona kungaphandle kwalumkambo loba sithi market ye-banking system. So ikakhulu ungananzelela ukuthi ngazo zonke isikhathi ipolicy ijayele ukulandelela into esezenzakele, khona kube fuze kubana ipolicy kube yiyo eqondisayo ukuthi into kufuze sihambe njani. Indaba ze-monetary policy kakhulu esikhathini esiningi azila kuhlakanipha loba indlela eningi ongayenza nxa kungela kuthembana phakathi kwabantu abasebenzisa imali lamabhanga, njalo kungela kukholwa phezu kwaleyo mali. So ukubana singathi le mali izaletha impumela njalo kumbe intuthuko we-economy siyabe siqamba amanga.